Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 23 Ntulikazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Alingali tshona njani sapho lweZimbabwe olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ababe kubandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube bathi bazabumba ibandla labo kusiyafika inyanga ezayo.
Sifuna ukuthi sinike abantu ithuba ukuthi wenze umuntu bekhanye ukuthi ubesilwa ekuma-trenches kumbe besilwa lapha khona. Thina sithi khona sifuna ukuvula isivalo abantu bakithi bananzelele ukuthi sifuna ukwenzani.
Abalwa impi yenkululeko bathi bafuna imbali yabo ingaphazamiswa ngumbuso kamongameli Mugabe.
Pho-ke nosaphothana nalokho ngubani olokho esithena hayi Mugabe lezana ngakube lokho kukhona laphana.
Lamuhla sikhangela umumo osebhinga silommeli walesi sigaba edalele ephalamende umnumzana Joel Gabuza. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ababe kubandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube bathi bazabumba ibandla labo kusiyafika inyanga ezayo. Abantu laba babalisa umnumzana Moses Mzilandlovu, umnumzana Esof Mdlongwa labanye. Bathi ibandla labo elingakaphiwa igama lizasungulwa ngenhloso yokumela isigaba seMandebeleni. Sixoxe lo Mzilandlovu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Sesi icaba nekuhle thina labanye labenisebenza labo. Lanxa sisaqhubeka phambili ngokubuza abantu khonokho engangithemina i-consultation ukuthi sizwe imbono yabantu. Saqhubeka-ke sathi thina asiboni ukuthi likhona ibandla elingaba limele lezi zinto esizifisayo. Izinto lezi sakhangela ukuthi ubuntu bethu njengabantu beMathebeleland ayikho inhlanganiso elizweni emele ubuntu bethu, lokho esingathi yi-identity. Ikakhulu into zamasiko akithi lukhonoko kusifumbayo sisize sibe ngabantu beMathebeleland, into efana lendimi zethu nokuhlonitshwa kwazo. So sakubona ukuthi kuqakathekile ukuthi sikuthathe khona kube ngethi isizathu esiqakathekileyo ukuthi asingeke sekela ukubumba inhlanganiso, asingeke sathi siyajoyina abanye ngenxa yokuthi akula omele into esizifunayo. Ukwabe komhlaba laseMathebeleland kwenziwe ukuganga okuyokumangalisayo nguhulumende weZANU-PF. Wahlukanisa abantu abeMathebeleland labantu beMashonaland ngokuthi bathethe abantu beMashonaland baze bahlalise eMathebeleland ngaphandle kwemvumo yabantu beMathebeleland. Sakhangela into esithathu, into yesithathu efana nokuthi into eGugurawund ukuthi akula mhlanganiso ekhuluma iqiniso ngeGugurawund ukuthi bafuna ukuthi izigangi ezabulala abantu eMathebeleland zibotshwe. Sabuya sakhangela ukuthi thina ke silabantu abaningi abahlala komakhelwane eSouth Africa neBotswana la kwamanye amanye amazwe. Okokugcina safikana ukuthi kulabantu abazalelwe lapha abangamaNdiya namakhiwa. Fana laba bantu uzakuthiwa banamalungelo elizweni lakithi. Benamalungelo kodwa kule ndawo lapha bathi nxa sebefuna ukuthi kumbe babe le property, into okuthiwa yi-property, kubamba nje ube le title deed kumbe i-building kumbe ngumhlaba ofana neplaza, ufica ukuthi bayabandlululwa.
Manje pho inhlanganiso leyi izabunjwa nini njalo seligama layo na?
Asikaphushisi indaba yegama kodwa sokuseduzana nje ukuthi kusiyaphela linyanga kaJulayi kuqalisa u-August, siyavele sesiqedile sibuzana nabanye ngoba omunye uphuma legama lakhe nalo athi mbe ngifuna ukuthi sithiwe yilokhu, omunye aphumele lakhe igama athi sifuna sithiwe lokhu. Sifuna ukunika abantu amathuba, bakhona abantu abangakasizwa kuhle ukuthi sifuna ukubumba linto, but sifuna ukuthi omunye lo munye ukuthi kuze kube le-ownership yalinto, ingabi yinto yomuntu munye kumbe i-group of people, ibe yinto yabantu bakithi. Ke kuqalisa ukuthi xa kuthiwa into ngeyabantu ibe yinto yabantu ngeqiniso lonke.
Kanti bona bevele bengobani abanye abakunhlanganiso yona leyi njalo iyabe iyakhokhelwa mbani?
Sizakhetha abakhokheli. Mina ngikhuluma lapha ngingusomlomo waleli qembu elingakabi yihlanganiso. Ukuba ngusomlomo wami khonoko esithi khona spokesperson, ngikhulumela abanye abantu okwaziwa newethu, kangikwazi ukuthi singathi obani kodwa abaziwayo bona akade silabo kuye MDC ngabala umuntu ofalo iSafu Mdlongo owakade waba ngorganizing secretary we MDC United.
Hello ke ngumnumzana Moses Msila Ndlovu ongomunye owabebandla le MDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube asebefuna ukusungula elabo ibandla ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Plumtree. Abahlwa impi enkululeko bathi bafuna imbali yabo ingaphazamiswa ngumbuso kaMongameli Mgabe. Lokhu kulandela umhlangano wabo owenziwe ngolwesine eHarare lapho abaphumele isinqumo sokuthi uMongameli Mgabe kumele yasuke esihlalweni. Sixoxe lomunye owalwa impi enkululeko umnumzana Max Mkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kuyaphuze kakhulu laba abantu laba yithi thina ezwo veterans la nxa sathiyana ukubona thina abanye zenzele sike singene edakeni lwabo lolu kodwa bekuhle kathesi singakhangela emuva ukuthi izolo omunye kade engaphi omunye kade engaphi osokukhona ukuthi kathesi lize kanike sezandleni zamawo veterans uMgabe is an ex detainee and then he was actual umuntu lwana owanikwa imvumo ekusayinelwa yama signature ngamawo veterans ezizandla eMozambique ngo-1975. Ngakho ke amawo veterans ale right akhona iprivilege iright yokumtshela uMgabe ukuthi kathiye lapha behambi njalo khona eMozambique lapha benza khona imistake yokumfaka ukuthi ekhokhelele izami benza khona ngale imistake abamkhuphe ngendlela bona abamfaka ngayo sokumemethekile wonke amawo veterans akushela zandla ozipra kodwa yonke into othiwa it's a war veteran nabakhuluma ngolimi lunye 10 provinces ukuthi uMgabe must go kathiye iofisi liyana kusesekuhle ukwenzela ukuthi khona iliveleli silivisele kubanikazi balo esabalwelayo ngabantu.
Manje ngokubona kwakho akusoze kuthiwe sekubunjwe enye njalo inhlanganiso ezakhokhelwa ngomunye njengalokhu okuke kwenzakala, awuboni kuzenzakala njalo?
Yabe kukuhlakanipha kwezanu labantu labana abanye abayizilima abathanda ukubhanditha inyoka efileyo bazasala lokho bemelele yona izanu kumbe bemeleleni uMgabe. Izanu yona ngwayela iproblem uMgabe kathiye ipower laphana enika abantu yena ebe ngu-advisor ebelayela abantu ngoba sitho njalo nje as war veterans ngoba ama-war veterans bawubona ukuthi sehlilekile ukucontrola bona abantu abezanu amasela alaphana bamehlula sebemdelela bathi umuntu omdala sekhulile so ke yikho sebebulala ilizwe kangaka. Ngakho ke uMgabe yedwa phela ngasoze ebe uminister wama-ministries wonke ufaka omunye laphana bentshontshe kathi esamasenzi ayantshontshe athiwa abantwana besazi ukuthi asoze abanamali yona nje yokuthenga isinkwa kodwa simnika isitenzi laphana egangeni utshengisa igusu asikho kuganga khona lokhu yikuxhwala sebefuna ukusebenzisa abantwa bethu ngendlela esingayisizo oyise balabo bantwana lamanye ama-veterans kabanazindlu.
Hello ke ngumnumzana Max Mkandla ongomunye owalwa impi yenkululeko ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Isigaba seBinga eMatopeleland North ngesinye sendawo ezihlala zihlaselwe indlala esikhathini esiningi. Kuthi ngapha le nyamazana zendle zihlala zingezidala umona emasimini. Pho lo umnyaka khona kuminjani? Ukuze sizwe impendulo sixhume omela lesi sigaba edalele eParliamente umnumzana Joel Kapuza.
Umumo lokumubi ayinto akula mali awula kudla awula ihophu awula manzi indawo eziningi okuba yikuhawula nje wonke umuntu nje ilizwe lonke. It is this young thing.
Abantu baphila njani lezi nsuku emasimini njengoba lakho kuzange kube lalutho?
Ekudleni kuze kube ngcono ngoba ama-NGOs la bayazamazama ukufaka lapha lalaphaya o-lead laba labo-social welfare labo-umkho bayazama ukunika nje abantu kodwa banika ukudla okulutshwane okungahambelani le nani engamele ukuthi umuntu edle ekwane le muli yabona. But emanzini indawo eziningi kulobunzima obukhulu, izifuyo zisela manzi, amadlelo lawo futhi ukhanya so pho kuba udubeka nje kuba abantu bonke imali ayitholakali wonke akukho.
Siyasizwe kwesinye isikhathi
isigaba sebhinga singezinye zezindawo ezihlaselwa zinyamazana zendle. Kunjani okwakathesa?
Ye, angithi uyabona ukuthi lakho kuma-national parks ukhanya abangani bethu laba abagcina izinyamazana basazigcini ngendlela mani. Izinyamazana zezibaleka ema-national parks akuma-safari areas ezingena ebantwini. So indawo eziningi kulama-reports amakhulu ngingafiki endaweni zabokhariyangwe kusiza ethokwe ngapha kuchaya ipasho. Hhayi isindlovu ezilabantwana phakathi kwamakhaya abantu ezilokhu ziphambanisa abantu bengasahlali abasahlali kunje ngokuke kubomlindi etinde konke ngale kuthi-ke izilwane lezimpisi konke kulokhu sibizine izifuyo zabanikazi. So ngokunye okungathi kuyasikhathaza khonoko.
Manje uke watsho wena ukubana ukudla kukhona ukuphiwa zinhlanganiso eziphathisayo. Ngumuntu wonke yini otholayo kumbe yilabo abangani bayehluleka kakhulu?
Angithi yabona kulesigaba ezimbili kunokudla okunikwa izalukazi abagophekileyo bonke la okukasocial welfare. Then lakho akweneli, ayisiwo wonke umuntu ozuzayo. Kuyaphonga ukuphika nje beselekti bethu kumbosabhuku esinika abantu inani ethize. Sithi kube lalokho okuvela kuma-NGOs lakho akweneli, akunikwa wonke umuntu. And laba abanikwayo isikhathi esiningi kuyabe kuyi-food for work and osihluphayo usiphambanisayo futhi indaba yokuthi nxa kulibuya ukudla lokho ama-transporters babekuletile babe befuna ukuthi abantu abasebenzileyo laba food for work bebhadale futhi izimali. Umuntu imali nxa ingasayiboni ukuthi ukudla kwa kuyalahleka ngoba soze kwanisa ukuyikhipha imali yakude esebenzile.
Lo-ke umnumzana Joel Gabuza omela isigaba sebhinga edale lephalamende ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekhona le ebhinga.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 meter wave, laku shortwave 4930 6065, laku 15460 kHz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voandebele.com. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com noba i-text message kuwhatsapp kunombolo ezithi 1-202-465-0318.
Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo silonkosikazi noMathemba Ndlovu, umeli weGwanda Central edalele ePhalamende elilunga lebandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Phakathi kwezehlakalo zokutshengisela elizweni lonke kusolwa ukubhidlika komnotho welizwe, kuyini okwenzakala eGwanda?
Abantu bakhala kakhulu phose ngathi eGwanda loba eMatsouth bakhala ukwedlula abantu bonke. Ngenxa yokuthi khonokho nje ukubhanwa kwezinto ezingenayo ku-affecta thina kakhulu njengabantu beMathebeleland South, especially omama. Njengoba usazi ukuthi obaba bethu basebenza eSouth Africa sithemba umalayita ukuthi badlula lezi cafe border nxa kuthiwa kazisangeni ukhangele ukuthi sesisenkingeni enganani. Njengoba uyakwazi ukuthi imisebenzi kayisekho, abaningi bebesiyawoda bezithengisela ukuthi ungayawoda into zakho nawungena egangeni lapha emkuteni usuyathengisa uzama ukuzinceda pho zonke lezi zinto azisayingeni thina sesisebunzimeni obukhulu.
Umahluko ongathi ukhathaza kakhulu abantu abasemaphandleni le dolobheni leGwanda khona ngapho kuyini?
Umahluko yilo ukuthi umuntu osemaphandleni uyagada ibhasi efike ebhenki kwesinye isikhathi ayithole imali kumbeni ayiswele. Angavele ayiswele usethwele nzima sokuyamele etshona egiqike ethole ukuthi kumbalale ngapho ukuthi kumbe kusasa avuke ezama ukuyithola. Kunzima kakhulu. Ngingakhangela izini ama-civil servants special ama-teachers asema-reserve abanye bathatha amaloni uyathi ubuye ulandi $100 efakwe uthole siginywe yiloni uthole umuntu ka-teacher sengani ngumuntu ongakwazi ukubhala ibizo esengcole. So yiwo ama-challenges esilawo nala abonwa ngabomama basemaphandleni.
Ezindlini lapha-ke bahlezi njani omama njengoba sitsho ukuthi obaba abaningi abasasebenzi?
Ezindlini sokunzima siphila ngenkosi. Ukuthi ngingatsho kahle kahle sibili ukuthi abantu baphila ngani, mina ngingaqamba amanga ngoba abantu ukuthi baqalele ngathi. Uyazi abantu sokwavuka lokhwana wokuthi umuntu uyabhoda lo mganu ilayini yonke ezama ukudinga impuphu yokuthi apheke iporiji ayihleli. Osokuveza ukuthi sokunzima kakhulu, uyabakhangela abantu ushisa lokubaziswele ukuthi ubancedise ngani. Abantu bahlezi kuphela. Ikithi ngathi egwanda abantu sebesidla kulezinye impande zesihlahla ezenza zigejwa okuthiwa yizo abazidlayo. Abantu sebehlanganiswa noma kuyini abangakudla ukuthi badle baphile kwamhlanoko. Okwakusasa kuyabe kuzabonwa uNkulunkulu.
Sizwile isiphathamandla esibona ngezemfundo khona ngapho eMath South esithi yena abantwana bagcina sebehamba uGrade 1 bengasanga uGrade 0 ngenxa yokuthi izikolo zikhatshana njalo kulendlala.
Kuliqiniso, ngakhayela esigabeni seBayiti Bridge West izikolo ezinye eziseduzane zingaba yi-10 kilometers okwenza ukuthi umntwana ole-3 kumbe 4-5 years akenelisi ukuthi ayefike esikolo. Lanxa ungathiwa esikolo kule porridge kumbe kule sithwalo esidliwayo umntwana waleyo sayizi kakwanisi ukuthi efinyelele uyakuthola lokho kudla. Ungakhangela abantwana bezigaba zona lezo baqalisa ukufunda sebelabo 8 years, 9 years, yikho esiya ku-grade 1 ngoba uyabe se-10-2 la esekwanisa ukuhamba uma wonke lowo. Kuliqiniso kakhulu.
Okunye ukudingisisa kuveze ukuthi esigabeni seMathebeleland South khona ngapho yikho lapho okulabantwana abakhula abangamantombazana abazithwala kakhulu okwedlula kwezinye izigaba zelizwe. Ubona ingani kubangelwa yikwini lokho?
Mina ngibona ngani kubangelwa zindlala zona lezi. Ungakhangela abantwana bethu abaningi, abazali, abanye bafa ngesikhathi segugurawundi, ogogo bahlala nabazukulu. Ungabazukulu khona lokho lakho kwakhula, wamithisa kukuncane, kwashiya abazukulu, kwahamba eGoli. Khonokhwana ukuthi esigabeni sakithi sibili mangikhayelisisa kahle, mbone ngani sisele nje asilabantu abasinanzelela kahle kahle. Ungabona nxa bengani bayananzelela babekhangela khona apha emehlweni abantu, ungaya deep deep phansi emareserva yikho lapho ubona khona ukuthi abantwana bathwele nzima and asoze beyekele ukuzithwala. Ikithi kuyagijwa igolide, ikithi kulabokorokoza. Umntwana esele viki yonke engahle, umuntu engathithi ethele idola vele umntwana uyawele angakayekeli.
Ungabatshiyela liphi abesifazana esigabeni sakho?
Yekuthi asiqiniseleni into esingayenza bantu, asithembeleni kuNkulunkulu sikhuleke. Sizame lokusebenza ngezandla, ngiyakwazi ukuthi kunzima. Abanye uyahamba uyesebenza umba emarigeshini kwezinye indawo, bomama ngiyazi ukuthi kubuhlungu. But asiqiniseleni ukwenza ukuthi senelise ukuthi abantu bethu bethole okokudla emganwini. But ngethemba nangokubona kwami akusekude nathi uNkulunkulu uzasikhumbula.
Leyo balaleli bekuyingxoxo loNkosikazi Noma Themba Ndlovu, ummeli weGwanda Central edalele ePhalamende. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Kwezemidlalo ngamafitshane, kusasa iqembu le-Highlanders lizanqikilana leqembu le-Harare City kufinali yalo nyaka eyenkezo ye-ZNA Charities enkundleni ye-Barberfield. Yiwo wodwa nje kuphela umdlalo okhona kusasa. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Ababekubandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube bathi bazabumba ibandla labo kusiyafika inyanga ezayo. Abalwa impi yenkululeko bathi bafuna imbali yabo ingaphazamiswa ngumbuso kamongameli Mugabe. Lamhlanje ke sikhangele umumo osebhinga silomela lesisigaba edalele eParliamente umnumzana Joel Kabuza. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande lila.
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.